Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olomgela ngenjabulo enkulu emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 Mbimbitho 2024 ngoGibbs Dube. Endaba lesethu namhlanje.
Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Ukhale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe US Business Forum obuthanise osomabhizinisi bawo leZimbabwe labakwele Melika.
So simangile namhla sivuka sathola ibulawayo yonke ivinjwe ngamapolisi la nxa sibhalisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapolisa lapho kade siyafaka khona emhlahlandlela ekuvinjiwe.
Abecele lebandla leMthokazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilombo Mudenda bathi bavinjwe ngamapolisa ukuba batshengisele namhla kobulawayo. Ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba bazaphinda ukungqikelana kukhetho lokudinga umongameli wakwelemerika umnumzana Donald Trump webandla lama-Republicans lomongameli Joseph Biden ngumademocrats. Zonke lezi ndaba lezinye ziyayilandela. Osomabhizimusi bakwaleZimbabwe lakwabamelika abaqale umhlangano wabo namhla eHarare weZimbabwe US Business Forum bathi bafisa ukuqheliso okwezinga laphezulu kobudlelwano phakathi kwabosomabhizimusi bamazwe omabili, kubika uMlondolozi Ndlovu.
Lokhu kuphume emhlanganweni omkhulu oqoqwele uhlangothi lukahulumende olweZimbabwe Investment Development Agency ZIDA ohlose ukuba kuqheliswe ubudlelwano phakathi kwamabhizimusi amazwe la womabili. Okhokhela iZIDA umnumzana Busisa Moyo uthe kuyadanisa ukuba eleZimbabwe lokuthengiselana okuphansi kakhulu lelemelika lona elilomnotho olesisindo esikhulu emhlabeni jikelele. Umoyo uthe bahlose ukuba amankampani akwelemelika amukele lokho okwenzakala eZimbabwe ukwenzela ukuba bazetshala imali elizweni.
Osomabhizimisi ukuthi bafake imali kumabhizimisi aseZimbabwe ukusungula amabhizinesi amatsha, ukuqhelisa amabhizinesi akhona. Yikho esikhangeleleyo njengeZIDA. Namhlanje sileze thekelezi abalande ukuze ekhangela ukuthi iZimbabwe ilani lapho abangafaka khona imali njalo esithi ama trade relationship ukuthengiselana izinto singathengani khona ngale kwasela America labo bengathengani.
Uqhubeke sithi kuminyaka esanda kwedlula elemelika belingazimiselanga ukutshala imali kuleli ngenxa yamazwi akhuluma kubi ngeleZimbabwe aphuma embikweni eyethulwa ngabezindaba esithi unethemba lokuba lokhu kuzaguquka.
Ukukhulumisana kwethu le United States bekungani kuyahlupa kodwa sibona ngani kuyancibilika. Nxa sikhangele ukukhulumisana kwethu njengabo somabhizimisi kuyancibilika ukukhulumisana.
Usomabhizimisi wakwelemelika omele amankampani akwelemelika kulumbuthano umnumzana Ricardo Beris uthe bafuna ukuzwa ngamathuba amabhizimisi kweleZimbabwe.
To hear and listen to some of the officials that have shared both opportunities that are hearings in from ZIDA, hearing from the ambassador, it is very encouraging. And so I think we move forward with more confidence on the opportunities that lies here on the ground.
Besilapha silalele amathuba atholakala eZimbabwe. Sitshelwe ngabe ZIDA la ngumeli weZimbabwe kwelemelika. Kulethemba elikhulu ngoba amathuba akhona kuleli.
Ummeli weZimbabwe kwele Melika umnumzana Thaddeus Chifamba uthi bathemba ukuba osomabhizimusi bakwele Melika bazathola intshukuntshu yokuzetshala imali elizweni ngemva kokulwazi oluzaphuma kulo mhlangano.
So we would want more and more American business persons to come to Zimbabwe to see for themselves the investment landscape that exists here and help change the narrative, the negative narrative on Zimbabwe.
Sifuna osomabhizimusi abanengi abavela kwele Melika ukuba beze eZimbabwe bazibonele bancedise ukuguqula indlela eZimbabwe elikhangelwa ngayo.
Eminyakeni elithume edluleyo eMelika leZimbabwe athengiselana impahla engaba lesisindo sokuyizigidi ezifika amakhulu ayisithupha zamadola $600 million, okuyisisindo esibikwa siphansi kakhulu. Iqula labo sobabhizimusi abasuke esigabeni eseGeorgia kwelemelika libikwa liqale ukuya kwele South Africa kumalanga asanda kwedlula. Lisuka eZimbabwe leyiqula likhangelelwe ukuya kwele Zambia lingakagqibi uhambo lwalo emazweni awezwekazi leAfrika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amalunga ecele lebandla lemthwakazi Republic Party elikhokhelwa ngumnumzana Jilumbo Mudenda, lo mnumzana Mbonisi Gumbo athi namhla avinjwe ngamapholisa ukuba atshengisele kobulawayo ukwenzela ukuveza ukungasekeli kwabo uhlelo lokuhlela umbhuqazwe wegugurawundi oluzaqhutshwa lonyaka zinduna emaphandleni eMatabeleland. Umudenda ophethe okwesikhatshana isihlalo somgcini sihlalo webandla leli uthi amapholisa abegcwele edolobheni leli loba benelise ukuhambisa ingwalo zabo ezijulileyo ezimumethe izikhalazo zabo kubaphathi ntambo bakarhulumente. Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba obona ngokwethulwa kwemibiko yofisini kamongameli Emmerson Mnangagwa othi uhlelo lolu lwenzelwa ukuba abantu bekhumisane umlota ngokubulawa kwezihlobo labangani ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi. Umdenda uthi awumangalisi okwenziwe ngamapholisa.
2 weeks back safaka i-notification emapholiseni ukuthi isipikitshe mhlaka 11 kungunamuhla kuyimali against the indaba ye-government of Zimbabwe, indaba ka-Emmerson Mnangagwa ukuthi ufuna ukusebenzisa iy'nduna zakithi to heal or to deal with the issue of igugurawundi. So thina ukuhambisa kwethu izincwadi besilokhu sikhulumisana namapholisa esikhathini sonke lesi esidlulileyo, but unfortunately anti abantu laba vele i-instruction bayitsherwa eHarare. So they never granted us the permission. Basivumela kuphela ukuthi lina lizahamba peacefully abantu abangu-4 or 5 beyoyenda over ama-petitions kuma-ministers of state for provincial affairs ahlanganisela mathi south mathi north leibulawayo metropolitan. So simangile namhla sivuka sathola iBulawayo yonke ivinjwe ngamapholisa la nxa sikwanisile ukuyofaka ama-petitions wona lawo besiphelekezelwa ngamapholisa lapho kade sisiyafaka khona emhlahlandlela bekuvinjiwe, lapho kade sifuza ukuthi siqalisele khona imatshi yethu bekuvinjiwe. So kunzima kakhulu indoda lo ukuthi uzama ukuthi esebenze njani.
Yeyinakhonapho kupetition khonapho belibatshelani lifuna ukuthi kwenziweni.
Besibatshela ukuthi umthetho United Nations under the United Nations Genocide Convention of 1948 ayivumi ukuthi umuntu oyenza umbhuqazwe ethonisiswe ngeyinye i-court beside the International Court of Justice. So we cannot allow ama-chiefs ukuthi ahendle indaba eyombhuqazwe ngoba it is out of the context of the Genocide Convention of 1948.
Ngakho-ke lithi kumele kubanjwe mbani?
Lokho thina sithi uMnangagwa lo Sidney Sekeramai lo Chiwenga, all of those who are still surviving ama perpetrators must be prosecuted by the ICC. That's the procedure. That's what the law says. We United Nations. Kunoti ukuthi bezithonisise bona ngoku-appoint ama-chief abo abasebebanika izimota abasebebanika ama-laptops. It's a violation of the international law.
Lo ngumnumzana Jilumbo Mudenda, omunye wabaphethe okwesikhatshana isikhundla somgcini sihlalo webandla lemthwakazi Republic Party. Sixoxe laye ekubulawayo. I-Studio 7 ithinte amapholisa ecingweni kodwa alile ukuthathwa amazwi. Athi abe-MRP bebengaphiwanga ilungelo lokutshengisela kobulawayo kodwa kawaninganga isizathu sokungaphenduli isicelo sabo. Izakhamizi zesikhintini seMangwe esigabeni seMatabeleland South zicela uhulumende ukuba aphange abasize ngokudla, ukubagebhela izibholane lokubadingela ukudla kwezifuyo esezingasela madlelo ngenxa yokungani kahle kwezulu lonyaka, kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kuphume ngesikhathi izakhamizi lezi zisabelwa ukudla ezimnyama eMqegula Business Center phansi kohlelo lwe-Lean Food Program olukhokhelwa inhlanganiso yamazwe omhlaba eye-World Food Program bemanyene lohlangothi lwentuthuko lenswelo kaZulu kuhulumende weMelika olwe-United States Agency for International Development labenhlanganiso eye-World Vision. Abanye abathole ukudla ngosuku lolu unkosikazi Cecilia Nyoni othi babhekane lendlala eyesabekayo.
Ah, siyalamba kunzima le masimini kuchile kakhulu. Inkomo ziyasihlupha sezibona inkote phakathi kwamasimu. Sezisidlala khona kube sekunzimini sokuchile vele.
Ukhansila kaWard 2 eMangwe uMnumzana Chechukuza Ngwenya ucela uhulumende ukuthi aphathise engakhanyeli ibala lomuntu ngoba uhlupho lusabalele kuzifuyo abalima ngazo lakuzakhamizi.
Hayi, indlala ikhona inkulu kakhulu. Sicela ukuncediswa mpela kakhulu ngesandla esingathi siyengezelele ngoba kuyabe kungathi kuyafanana. Uma kuthola abantu abalutshwana kusho ukuthi labantu abaningi bazazoboleka.
Ilunga ledale lephalamende elangena phansi kohlelo leproportional representation eMangwe unkosikazi Evelyn Ndlovu ucela ukuba uhulumende engalibali izifuyo esezithwele nzima ngokuswela amanzi kanye lamadlelo.
That more boreholes be drilled and that we put feeding trophies within each borehole. So we really appealing to you for the feed for the animals.
Sicela lisihambisele ilizwi kumongameli usicelele ukudla kwenkomo, amanzi, amabhoholo lokudla komuntu wonke kwatsha njengoba ubona lawe minister.
Ekhuluma eMangwe ngosuku lolu umphathintambo kahulumende obona ngenhlelo zokuncedisa abaswelayo uMnumzana July Moyo uchaze ukuba uzahambisa izikhalazo zezakhamizi kumongameli Emmerson Mnangagwa.
Sechimagwe muno chinechabva mukumbira kune kwaitwa namambo enyika president kuti kuno kwangu kuZimbabwe kwaita zvara.
Ngizamazisa umongameli uhlanganisa lomphathi ntambo obona ngezokulima njalo silokudla okubuyayo kuvela eRussia njalo sikhangelele ukucela kumazwe abalisa iChina leMelika iWFP leEU.
Uhulumende ngaphansi kogatsha lwezokulima uthi usaphakathi kokuhlolisisa ukuba bangaki abantu abadinga usizo lokudla elizweni lonke jikelele kanye lokuncipha kwamadlelo emaphandleni kubangelwa ikoma okubaselwa isikhudumezi somkhathi ese-El Nino esihlasele umhlaba wonke. Uhulumende uthi kusukela ngomnyaka odlule sekufe izifuyo eziphose zifike inkulungwane ezilithumi 9875 njalo inani leli lilakho ukwedlula lapho ngoba abanye abakhulumi ukuthi sebefelwe izifuyo. ELaZimbabwe libhekane lendlala eyesabekayo ngenxa yokungani kuhle kwezulu nyakenye lalonyaka. Isigaba seMathebeleland North yiso esihlaselwe kakhulu indlala ukwedlula indawo zonke zelizwe njalo sihamba phambili ngenani labadinga ukuphathiswa ngokudla. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngisePlumtree ezimnyama nginguAnastasia Ndlovu.
Inhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-Amnesty International ikhuphe ugwalo oluveza indubo ezibhekane labesifazane abachapha imingcele besiyathenga impahla yokuthengisa. Ugwalo lolu lubhalwe kulandela ukuxwayisisa okwenziwe emazweni athi iMalawi, Zambia leZimbabwe njalo luveza indaba ezigoqela ukudlwengula,
ukuthathela impahla, udlakela, uswelakala kwendawo zokuhlala, umumo wezamabhizimusi lezimota abahamba ngazo, phakathi kokunye. Ugwalo lolu luveza njalo ukuthi amazwe amathathu la abhekane lodubo lolu awakathathi isivumelwano somhlaba we-International Labour Organization 2019 Violence and Harassment Convention Instrument ovikela amalungelo abesifazana ukuthi ube ngumthetho. Umphathintambo wendaba zabesifazana unkosikazi Monica Mtswanga ikhuluma emkhosini ukuthakazelela usuku lwabesifazana ngeviki edlulileyo wathi kule nhlelo eziningi ezokuvikela abesifazana eziqhutshwe nguhulumende kodwa welekela ngokuthi kusakuningi okumele kwenziwe. Ukuhlaziya lolu daba udaba kancubo we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo kwaZulu ekunhlanganiso yenakhora umnumzana Evindlela Ncube.
Luzisa ubuhlungu kakhulu lolu daba kodwa njalo luhle kakhulu ukuthi luphume lube semphakathini ukuze uZulu azi, uhulumende azi, bonke abathintekayo abangancedisa ukuthi kulungiswe bazi. Kusiya phambili kakhozadikazi, ngakho ke ukungalungiswa kuzabe kuwukuthi siyehluleka njengabantu, wehlulekile uhulumende kanjalo. Ngakho ke kuqakathekile ukuthi lolu daba luthathwe ngendlela eqinileyo lulungiswe masinyane ngokuba luyalimaza kakhulu. Ukuhlukuluzwa kwabomama kuyinto embi kakhulu.
Kulolu gwalo lukhuluma njalo ngokuthi kulamazwe amathathu kuphela ase Southern Africa akwanisa ukuthi athathe umthetho we-International Labour Organization ovikela abesifazane kodwa iZimbabwe ayikho phakathi kwamazwe la. Lokhu libona sengathi kumi njani?
Kuyinto embi kakhulu ukuthi kube njalo. Bekufanele ukuthi njengabantu abadlula ezimpini bedinga amalungelo kungabi khona umuntu ongelalungelo phakathi kwelizwe. Ilungelo labesifazana lilungelo loluntu lokho esithi i-human rights. Ngakho ke kumele uhulumende akusukumele khona lokho. Zonke nje izinto eziyizivumelwano zamalungelo emhlabeni wonke jikelele kumele zenziwe zibe ngumthetho eZimbabwe, kungabi khona okusaleceleni. Kungabe kuphathelene le-torture, kungabe kuphathelene le-democracy, lokubanjwa kwama-election labomama, labasha, labantwana, konke kumele sikuthathe kuzosincedisa ukukhulisa amalungelo abantu bonke phakathi elizweni leZimbabwe.
Kungaba kuyini okwenza ukuthi uhulumende engagijimela ukuthi athathe izivumelwano lezi azifake zibe ngumthetho eZimbabwe?
Kungoba uyabe engahambisani lalokho ezikuchoyo, engavumelani lamalungelo lawo abantu abaphiwayo. Ungakhangela nje isibanga esesithethwe kungazange kwalethwa i-Convention Against Torture. Kukhona lokho kuyaveza kahle kamhlophe ukuthi akunakuvuqa kakhulu ngokuphathene lelungelo loluntu phakathi kwahulumeni. Nanxa i-constitution yethu kuwenza kucace ukuthi i-torture ukuhlukuluza kakuvumelekanga, asikasithathi lesi sivumelwano somhlaba sisilethe sibe sisebenze phakathi kwelizwe. Ngakho-ke kuyinto enye yalezo zinto kumele sibone ukuthi njengabantu beZimbabwe siyayiguqula ukuthi uhulumende noma ngophi ngokhona ozayo bonke bathatha izivumelwano zomhlaba zamalungelo nendlela eqinileyo.
Umnumzana Evindlela Ncube ulwela amalungelo oluntu esebenza lenhlanganiso yeNakhora ubexoxa ecingweni lotabo kaNcube kweStudio 7 ekoBulawayo. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Higgins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlela kule Melika ngokhetho oluzayo. Kusase kukhangelelwe ukuba ibandla lama-Republicans lelama-Democrats azaqhubekela phambili ngokhetho lwama-primaries ezabelweni ezijeneyo. Incwadi ezicubungula ezombusazwe zithi okwamanje kusobala ukuba wayengumongameli umnumzana Donald Trump uzakhethwa ngama-Republicans ukuthi-ke njalo kukhethwe umnumzana Joe Biden kubandla lama-Democrats loba esaphikiswa ngabanye abafisa uncintisa kukhetho olukhulu lukamongameli ozaqhutshwa ngolwezi lonyaka. Sixoxe lo Msimanga ngodaba lolu.
Ya, abantu bazokhetha abakukhethayo ngoba phela lapha sisezweni okuthiwa nge-democratic government. Angithi abantu ibona okufanele ukuthi babe ne-power yokuthi bakhethe ba.
Ye, singathi-ke khonokho abakwenzayo kuqakatheke kanganani ukuthi bakwenze kathesi kusiya phambili?
I think lama-primary ngakuthi abantu babone ukuthatha uthi ubone ukuthi kushona kangani nxa umfulu ugcwele. So i-primary yabasiza ukuthi babone ukuthi abantu ba-gravitate towards who between those two guys.
Yeah,
so it's important for people to know going forward ukuthi hayi kungathi kume kanye.
Yeah, nxa sikangela kodwa ama-Democrats sikhane njalo ama-Republicans singathi vele abantu labo bekusaziyo ukuthi bazangena kukhedo. Ngakho-ke ama-primaries aba siqakatheke kangalani?
Ngokuhamba kwezinto empeleni ikuthi i-politics yalapha seyangcola nje. Ngiyakhuluma ukuthi abantu bayakhetha, but kunabantu abangaphezulu abanezimali ezinkulu abayibona abakhethayo. They can set up who is going to win and who is going to lose. Iyona into yakhona engathi isi-ifi, engathi sesifuna ukuba ngalaba okwenziwe emazweni anjengawethu Zimbabwe. It's not realistic ukuthi abantu ibona abakhethayo. Sekune ne influence enkulu from the parties that influences how people should vote.
Yes, ngathi ngamanye amankampani into ezinjalo labo businessmen abafundisi ngafaka lokho kuyabakhunjuka.
Yeah, ngokunjalo, kunjalo.
Akuhluphi lokho umsebenzi? Akuhluphi nxa sikhangela i-democracy?
Kuyahlupha. Ngabe akusey yona i-democracy. I always say kubantu I don't know why the other party kwathiwa i-democratic party, because to me i-democratic party yona engathi is so ignorant about what democracy is. I-democracy kubona ngabantu labo abaphezulu abanezimali ezinkulu, abanandaba noma-American ama-democrats. I-democratic party ayinandaba.
Sikhangela-ke ukuthi kusasa khonapho lukhetho nje okuqakathekileyo kuyaphuma ngapha, siyakubona vele umnumzana Donald Trump kuma-democrats ngumongameli Biden. So kuyo phambili kwenzakalani?
Sekuyikuthi phela bazama ukuzisho ukuthi lawo manga abaqambayo bazokwenza lokhu nalokhu for the country, ukuze nxa sekuza ama-final voting ngo-November abantu ba-choose on the basis of those promises, which most of the time are not authentic promises, but that's the way it is. Nxa sekusuka lapho kusiya phambili, it's not also about purely how many people voted for how many. Vane system yabo, I'm sure uyayazi wena Kudube, ngoba kulezo zinto mina I'm not very much there. Kunama delegates abawasebenzisayo for each state. Angikwazi ukuthi asebenza kanjani lawo ma-delegates eyona a-decide-ayo ukuthi kuzowinwa kanjani, kuzoluzwa kanjani.
Nxa bekhankasa abantu indaba bewela nxa betshela ezinye izinto. Siyawenzela lokhu, sigebhe amadibha endaweni ongelankomo khona, siyenze lokhu lalokhu imigwaqo ngaphi ngaphi. Indaba abantu bewela kukhonokho?
Ye, lezo zithembiso phela. Kunjalo ngikubona kufana nakhona kwaseZimbabwe kuma-African countries. Lezo zithembiso izizona ezi-influence abantu what they are going to do, and we still believe our leaders that they are going to do what they say.
Lo ngumnumzana Huggins Msimanga odabuka eZimbabwe ohlala kule Melika wexoxa le-Studio 7 eseMarietta eGeorgia. Okwamanje othi siphelelina ithuba lina abalaleli bakaStudio 7 ukuze liphe imbono yenu ngokwenzakala endaweni esijiyeneyo.
Studio 7 nabo bonke abalandeli nabathandi bokulalela izindaba, linjani linjani linjani. NguBernard Khumalo oqhamuka laphana kwesikhobokhobo enkayi kwelasezimu ngisemzansi lapha komakhelwane ngukhomishina lonageti laphana. Ngibabaza indlala ekhona isadakhe yonke lonyaka amadoda, ngisithi mina ikakhulu kubafuyi. Ngithanda ukuxwayisa ukuthi ma ngabe unenkomo ezithi 20 manje zisaqinile, ungathandabuzi ukuthatha ezingu-5 uzidayise, udinga ukudla nemithi yezinye, ngoba kothi kuphela unyaka uyabe ungasela lutho esibayeni. Yiso isixwayiso engiza naso namhlanje lapha mayelana ngomumo womkhathi okhona, indlala esibhekane layo linjani. Kodwa heyi, mehlo madala dala sacina ukuxoxa.
Bonge njalo ithuba sifingelele Studio 7. Ya lalayilayo sesiyizwile futhi ukuthi laba bantu bezanu-PF baqhubeka besebenzisa ama-ofisi obuhulumende abakuwo ukubamba abantu inkunzi be abantu abangasebenziyo abahluphekayo elizweni. Kambe ukugebha imigodi, ukufaka amasola, ukugamula inkuni, ukubamba ukubagola amacimbi ezihlahleni izinto ezifana lalezo zonke lezi nto sebefuna imali kizo bahlangana phi bona le ntweni zikankulunkulu ezintweni abantu abazenzela zona emakhaya kambe lake la uzwaphi lokho abantu makuwukuthi into le ayibaphathi kahle abaphathekanga kahle unless makuwukuthi ubona ku-right bantu bezimbabwe makuwukuthi into le liyibona i-wrong aliphathi kahle kira nokhansila labo labo MP laba bayibathi bebhoda labo bedinga amavoti ukuthi into le yababuyele bayatshela uhulumende wabo lo ukuthi khona asifuni le nto le njalo kasiyithandi makuyukuthi andes makuyukuthi khona uhulumende lo esengu-landlord thina sesingamaloja kuleli lizwe ya sizabhadala but makuyukuthi khona uhulumende lo ufakwe yithi abantu thina yithi abantu uzibuse lo abakhuluma ngaye lathi uyasebenza lakithi kuzamele ubonakale ngokuthi basihloniphe bayiyeke le nto le asiyifuni asiyifuni le nto le yokubhadalisa into ezingelangqondo enxa yokuthi badinga imali yokuyafundisa abantu babo phetshiya le bebetete emuka besiyayelatshwa khonalo phetshiya thina sife ezibhedlela zempilo abafowethu labodadewethu bayafa la labogogo bethu bayafa ezibhedlela lapho akula mithi le mali yakhona leyo akwaziwela ukuthi bayisaphi ngoba izikolo lamaklinika siyazakhela kula ma-ambulensi emakhaya yikusijwayela nje lokhu abakwenzayo lokhu ungabedlalela kithi ngiyabonga uma singakobulawa ephumula emadodini
bantu be-studio 7 sisebenze ezinhlezi sinike iindaba ezimnandi ake ngikhulume lokhu okuncane angifuna ukwanda ngokukhuluma liyabona umbangazwelo okhona owamabandla ezombosazwe lo usukela izanu kubuyele kodwa kuthiwa i-3+C kube imthokazi Republic Party kubuyizaphu asiyombangazwe yokukhulula abantwana babantu le impangazwe yokuzidingela imali ukuthi ungarejista kuphela suphiwe imali kuphela urejiste suphiwe imali ukuthi le party yakho enje akuyindawo lokhu ngumlilo wamanewspaper ayikudlala ngesikhathi lokhu kada uboni nxa sokuhamba kuhambakuhamba bawudiza sebeqalisa okunye uhambe bekudizi sebeqalisa okunye kudlala ngeengqondo zabantu akula lutho kukhuphi muntu lokhu from 1980 abantu besehluke ukukhipha izanu babonani namhla izaphuma into zokudlala njengeengqondo zabantu ayinyabonga
Studio 7 salibonani isicelo enginaso mina la Studio 7 besicela ukubhalelwa amanzi ngoba amanzi sikhangale komfula fanele sijambe umfula siyokha amanzi isikotsho sinesikotsho esisodwa so thina imize ngale komfula asinaso isibhorane so sithwele kanzima kakhulu ngale mandawe ukuze asinawo amanzi so kunzima kakhulu amanzi bayasaveya mpela bayathola ukuthi akhona kodwa ukuthi bayabhore nkani so siyacela Studio 7 ukuthi ngathiwa i-government ingangenela basibhorela amanzi ngiyabonga igama nguvusa uMoses Bhaka suka emandaba
basakazi abathandekayo sanibona nonke osithandekile mhlanga obaba ugandi yabokancuke nijanike basakazi hayi siyabonga bezindaba esizizwayo enisithulela zona sengibangazwa yileni entsha le engiyizwayo le ukuthi nakho sebevimba ujamisa naye noma ethi sesizamile okunye bamvimba kahle kahle bambangisana umntana abantu
ye labo-ke ngabanye babalaleli bakastudio 7 besiba imibono yabo ngokwenzakala ezimbabwe lingakhohlwa i-life talk lamhla esikhangela ngesimo sendlala ehlasele kwele zimbabwe singakehlukani zihlobo kuthi sikhangele ezinye kade silazo uqale namhla eHarare umhlangano weZimbabwe Yes Business Forum obuthandise usomabhizinisi bawole melika labele Zimbabwe olivalisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uGibbs Dube lilale
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zezimbabwe
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri yeZimbabwe.